Ngiyabonga bese le rally njengoba libonile namhla ke eChinoyi umongameli uthe ngena nginxa ukuthi bazondile ke labe siphikisana labo yiko ke bethuma abantu kubana bezojikela ke ama grenade endleleni wana belimazi izimota labantu kodwa ke kwanise ukumeka shoot abantu bonke ba safe saqhubekela phambili ke ngohlelo lwethu lokubonga abantu beChinoyi sibabonga kakhulu ngokusekela ke inguquko lokubana elizweni lethu ke kube lenguquko
manje ngokubona kwenu kuza phetha ngani lizaqhubeka lilokho lisenza imihlangano khona kukhanya kulobudlangudlangu obunje
ngiyabonga yes saqhubekela phambili ngomhlangano wethu ye ibunzima ehlangana labo ke ekulweleni kwethu kubana elizweni lethu kube lenguquko kunjalo asoze samisa ngoba injongo yabo kubana besimise njalo bemisa umongameli advocate Nelson Chamisa ke oboye ke utholakala sele support ke enkulu elizweni so asoze sime thina njenge triple C nginxa kubana ke singilungise lelukuya fomu uhulumende omutsha lokho ke akusoze ke kumiswe ke ngubani lobani kakhulu ke ukusebenzisa indaba ke zokufuna ukwethusela abantu lokulimaza abantu ke lokubana ke thina sisekele ngoba we legitimate political organization eregistered okusemthethweni so lilungelo so lokuhlangana silalungise ilungelo lokuqhubekela phambili ngomsebenzi wethu sasuze sime siyaphambili ke ngevikezayo siya ke kwenye indawo lapho sisahlangana khona labantu bethu ke so qhubekela phambili si-organize umhlangano ngiyabonga.